VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebisifunye nelile gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lani liyawubona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebo naye emkhuhlane siyawesaba kodwa okufanelele lapho kufanele sele yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kodwa bengabuye nsuku zonke singabanika amaphilisi bebuyengeva kwamaviki amabili. Linto vele isenzakala even emakhaya but nalapho koBulawayo besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala namakliniki. But ukuze sizame ukuthi ikliniki ingabi congested that hayi umuntu engabuya ngeva kwamaviki amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767 asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye. Selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. Elemelika, Italy leSpain, yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthobani nembili, lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxhokozela okukhulu namhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezivalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona edolakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengatshelwa ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sesiBiskop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa la ndawo koni umuma wabantu ukumenja. Esibuyele emuva singathintani. Yebo naye umkhuhlalisha wesapho. Kodwa okufanele lakho kufanele sele yaphila sithi. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla azingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Saloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabebiza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 la izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Izabuya komfoko wani abantu abazathenga kuza uzabona bekuya begqoka amakepesi begqoka amayifoni ngamapholisa abeyazothenga amayifoni thina abantu esingasobafazoke ongaswanini lepholisi uzakayina uzifeyindele layini bona bazabe belokho bengena benabantu bengena bephuma bengena ilani yakhona uzama khona lapho kungena kuseni kuzekhaya uyikhaisasokuntangama imajini ukuthi kuhamba njani then on top of that sen sathengisela epot yakhona ngo-250 rand.
Kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba namhlanje zisetheswa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantu uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Ponyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelelwe ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeThuthuka Matebelelen Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagesi awelanga awesola okusuke kwinkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi weThuthuka Matebelelen Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eThornbrook Isolation Hospital impuphu almost 80 kgs of polenta mealmeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation cost about 112 US dollars.
Ukhansela ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole namhlanje.
kuma donations la esiwatholileyo eThemkhulu to ama patients lobulawayo yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyethengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unqawe ukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngolo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo bethengisela uthando lwesibhedlela sabo, bethengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamo Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legciwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, is the situation here to value? We've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So, basically, we've basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. In primary health care, you look at the immunization. The simple things, like even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, nasothwaka ahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck isukela, yikho thina sikwenzayo. It's known as primary health care. And it don't prove you know why, it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications ongaba into esingathi inzima ukwelapha siyamrefer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba bezosevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi ababegqoka amamaski ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana lo ukukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi wena uyagula sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe 3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need ukuthi uphenduke e-clinic sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya e-clinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB kuthiwa i-directly observed treatment short course ukuthi umuntu besithi kabuya nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi la nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesisithi hayi kuze bengabuya nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuya nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu angabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month, for 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingaswali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje sacala sikule mbuzo eminenginingi esimbuzayo nasimshekhiwe simshekhe itempe simshekhele konke lokhu yana bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekliniki. So kathesi ngalawo maviki lawa-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi kule nkinga mhlobo bani. Then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelethi labana babezithwele labana umthetho kathi sithi kufanele kufuze bebuye ka-8 antenatal care, focus antenatal care kufanele babuye ka-8 8 bengakabelethi labo labana nje sithi hayi kungcono kathi sibengabuya ka 1 abe sihlalele ngkhaya denxaye ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buya clinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise e clinic sizama ukuthi se reduce congestion ema clinics
isibhedlela se Thorncroft Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilishumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligciwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isikhundla sikamongameli weMelika eWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukuthazwa ukubana engasondelani eduze. Okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye nabasekhaya.
Ya i-rebuild iyancedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenji like izolo siprovide omunye single mom simprovide ikhukha, le washing machine, le tumble dryer, le umgani, le mbiza, lama-duvet, then omunye ubhuti la ekade owaye-homeless fund place, we provided i-sofa, the bed, the TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu bala. Usingo mama ube ngumsouth African omuvele la, then ubaba lwani ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke eZimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, ukuncedisa intanda.
Lincedisa ziphi izigaba?
Uba tesi sengu tsagubla wa yosi msumeti selezi napi. Ngozi napi izile jenga kule la kona. Naza lele ubla wa nse sasunga. Suka sese ngani sasa lelupani. So elupani izi napi isigaba sakona. Kula mtori osinagai. Nchole zinkonzo. Kula zinkonzo. Ati nchawa nga kola mtita ula zinkonzo. Mbaba mbebawe wonguti. Akula mtu ozaba nigi zimali. Zogutahila. Utile ngetiso. So wanti wakona basu pega. Akula zbelele duze. Abantu nga besuke lupani. Ngale bae St. Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngapi?
Esimthatha khona pe Britain ngoba internet iloku zenye i-rebuild it iqalisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badibe kudliza abantu balapha eBritain.
Lo bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlala emakhaya siyelusa izifulo. Ukuthi ungahlala i 21 days uhlezi one ndawo impahla zingafa zisifayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i 21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe uqine lawe usuwambile usubhula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona usincinde uyakuloku usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kodwa hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngobekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula singakazi ukuthi kati bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo awuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakulokuthi asifundise njengokuthi kule minye imkhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lwesuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lowe-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi ngike eminye imikhuhlane njabo elephantis bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lowo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje eminyameni. Sizakuphela ukuthi umuntu kagezi izandla, umuntu kanathama lemoni, ukuthi kuvikelwani njani. Sizathiwa corona ukuthi sichasisele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapho kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unense esithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani. Ungabatshela ke sibe kuvumela nxa kuyikuthi sizathi abasifunayo bona yokunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene amanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini.
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo, inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usithwa lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that I'm underprivileged in this world or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce an academy. This world, most of them are underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi ingubo esitholakala elokitshini laseNjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe, uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela eleNjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi, uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo eFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Imele Studio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Machi, iso fela se player ami lesi, mina ngiya support kodwa.
Sipho sami bani yakhe, tata wami, sina kanani.
Ngiyazi bafake ukuthi nangincane. Mina ngincane ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asibuzeni bafethu nabo utshwala. Ngiyazi mina ukuthi ngithume ngani, manje ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Ngishaya
ingoma.
Manani lasebefunyene belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mine munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo ye-Sutton Grove Infectious Diseases
Lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akubulawayo lokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo ngupracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.